abenhlanganiso yabatholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilitshumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa benesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingama-87 nasikhombisa amadola. Abakulo umsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilitshumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakhampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi elizweni, okutho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhadala imali yonke namhlanje, kutho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatheli zindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okusezifaneni zayo nxa ingabhadalanga izikweletu zayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentatheli zindaba yeHarare namhlanje, umgcinisano we-Grain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Dafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokuswela ingqoloyi ngoba izifala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for which to our country. So that we
ilizwe lifuna amadola alitshumi lantathu amamiliyoni 13 million ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsalala uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana nabe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliseli ngqoloyi, kodwa lokhu kulakho kuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla nempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla nokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhula eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina ngibona ngani kukhona okwenzakalayo ngezombangazo lezi, ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe zilokhu zikhwela, ama-prices zabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi kuhamba njani. Kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumeni wanquma evimba amakhampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana leflower, rayisi, ichukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafilitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuswelakala kwengqoloyi osokubangelela amakhampani avale sokuzaletha udubo lokuswelakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe lo-Command Agriculture lukaseluthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni, ikakhulu umumbu nengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi kufanele usetshenze gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima ingqoloyi enela ilizwe lonke ngomnyaka. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.